Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ningali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 mhla ziku-4 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Selusizi, mina njengo-PMT ngilusizi ngokulahlekelwa esikwenzileyo. U-Dr. Muriel Falala.
UZulu wakobulawayo uphakathi kwesililo ngemva kokubhubha kukadokotela Muriel Selma Falala. Ubhubhe izolo engozini yemota.
Amanzi asefariwe, so inhlupho kube ngamagezi. Sikuphithinele sisukuvala amanzi. Nxa kungela magezi siyabe sesisehluleka ukuhamba amanzi kuthi andile.
Ikhansili yakobulawayo ithi ivale amanzi endaweni phose zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenziki yalo lamafekidali ngenxa yokuwa kwamagetsi ezitijini zamanzi. Umongameli Emerson Mnangagwa obesemhlanganweni we-United Nations Climate Change eScotland uphenduke ekhaya namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu wakobulawayo uphakathi kwesililo ngemva kokubhubha kukadokotela Muriel Selma Falala obedume ngokusebenzela leli dolobho okwesikhathi eside. Udokotela Falala ubhubhe engozini yomgwaqo lapho imota yakhe kade ichayela isuke emgwaqweni yachayelela yagenquka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ingozi ethethe umphefumulo kadokotela Falala ichiye uZulu wakobulawayo ethithibele ngoba ebikwa evuke ezisebenzela kuhle njengenhlala yenza, kodwa emini kwasekuphuma umbiko wokuthi ungene engozini yomgwaqo egijimela ukuyasiza esinye sezigulane zakhe eGarden House wahle wafela khonapho. Ekhuluma namhlanje kobulawayo umqondisi wezempilakahle edolobheni lakobulawayo udokotela Mafios Siyamthembu uthi balusizi ngokulahlekelwa okungaka.
Selusizi, mina njengo-PMT ngilusizi ngokulahlekelwa esikwenzileyo. U-Dr. Muriel Falala ubengudokotela osebenzela abantu bakobulawayo okweminyaka eminengi. Ngethemba kulabantu abanengi abahlala edorobheni lakobulawayo asebeke balatshwa nguye. U-Dr. Falala ubengomunye wabodokotela kunye lo-Dr. Sururu abaqalisa i-specialty ye-family medicine edorobheni lakobulawayo.
Okugcizelelwe ngudokotela wedwa Ndebele, omunye wengcwethi zezempilakahle obesebenza lomufi okwesikhathi eside kobulawayo.
Njengabantu bezempilakahle silusizi kakhulu ngokusitshiya kuka-Dr. Muriel Falala. Sebenze kuhle labantu both kuhulumende naku-private sector. Kathesi futhi ubesengu-lecturer esikole esiphezulu esenasti lapha befundisa khona iprogram ye-masters in family medicine.
Umsekeli kameya wakobulawayo uCounselor Mlandu Ncube uthi idolobho lilahlekelwe yisitsha esihle.
Siyethukile namhlanje ngombiko esiwutholileyo lapho okuswelakale khona uDr. Falala. UDr. Falala ngumuntu osebenze nzima kobulawayo kwezempilakahle njalo engumuntu ade ngusomabhizimisi especially kuwadwana. Sizwa ubuhlungu simadona nzimadade wethu kunzima ukubana sikhulume ngoba silahlekelwe umuntu obeqakathekile. Sikhangele indlela okuthe ngemva kohamba kaDr. Ferguson yena lamanye ama-doctors asale manager indawo eGarden House eyo elusizo kakhulu ebantwini bakobulawayo. Sithe molini duduzekani isikhathi Dr. Falala bese sifikile.
Unkosikazi Nokuthula Ndlovu isakhamusa kobulawayo obeselatshwa ngumuyi uthi limfa yikulahlekelwa okukhulu kwesizwe sonke.
Silahlekelwe kakhulu. UDr. Falala usesitshiyile uthile hayi siluthuli sibili lapha kobulawayo uDr Falala ube ngudokotela ongumama ube ekhona phana eGalen House iminyaka yonke leyi ekhangele ukuncedisa omama ngezinto ezinjengabo breast cancer le cervical cancer ube le program aseyenza on Fridays njalo ube ngumuntu osebenze lo Ferguson Londebele for quite a long time so kobulawayo kube sibili engudokotela ekade simthembile ikakhulu ngokuthi ama partners akhe uFerguson Londebele are already late.
Udokotela Falala ngomunye weziphathamandla zezempila kahle ebezithenjiwe ezweni kusukela ekwelapheni kusiya ekufundiseni odokotela abasafundela umsebenzi njalo ubelinina elihlonipha isizwe. Ngesikhathi ebhubha udokotela Falala ubesebenzela eGarden House la kuzibhedlela ezizimeleyo lezikahulumende njalo ube ngumqeqeshi wabodokotela eNurse Masters Class efundisa izifundiso ezefamily medicine. Wafundela umsebenzi wakhe ekolitshini leStellenbosch leMedical University edolobheni leMoscow kweleRussia. Uke waba ngumongameli weCollege of Primary Care Physicians Zimbabwe njalo elilunga leWorld Organization of Family Doctors. Ngimele iStudio 7 yobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kubhubhe umuntu oyedwa ngeCOVID-19. EZimbabwe ngolwesithathu kwatholakala abangamachumi amanelane 44 belegciwane le-coronavirus. Abangamachumi amabili nambili 22 ngabafundi bezikolo ezitshiyeneyo zeMasvingo. Kuthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 bedlula inkulungwane ezilichumi 10,467. Abahlatshwe ijekiseni yesibili bazinkulungwane eziphezu kancane kweyisikhombisa 7,305. Lokhu kwengeze inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala laya kuzigidi ezedlula ezintathu 3.3 million, okulinani eligoqela asebehlatshwe eyesibili ijekiseni kuzigidi ezedlula ezimbili nengxenye 2.6 million. Inani lasebebulewe yilomkhuhlane liyinkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,684. Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni o-United Nations Climate Change eScotland uphenduke ekhaya namhlanje wahlangabezwa ngabantu abaningi esilindweni sendizamchina eRobert Gabriel Mugabe International Airport. Akwaziwa ukuba ubuye ephetheni ngokuphathelane nokumelana lomonakalo odalwayo kuguquka komkhathi emhlabeni jikelele ukugoqela laseZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana George Charamba isikhulumeli somongameli ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi ubuninzi babantu emagcekeni endizamtshina eHarare kuveza ukuba uMnangagwa uthakazelelwa ngabantu. Uthi kunengi akwenze eScotland okuqela imihlangano lenkokheli yamazwe afakela izijezo zenoto abakubandaleza noPF. Kakhulumanga ngokuza kwezwani lilizwe leZimbabwe kulandela umhlangano lo omkhulu okuhlolisisa amaqhinga okuvimba ukudumala komkhathi. Umnumzana Believe Gawule okubandlalezana uPF utazelela okwenziwa nguMnangagwa.
Tshengisela ukusekela umongameli ngasesifindo esikhulu kakhulu. Ngokunjalo isitha sinqotshiwe, yiko abantu bebetshengisa khonoko. Njalo umongameli ume ngendaba yokuthi uhambe ngesikhathi uraporti walwana ebuyile uJohana lapho esithi ukuthi hayi ama-sanctions eZimbabwe adalwa ngosathane ababefuna ukuthi aphambanise impilo zabantu elizweni. Ngokunjalo abantu bese besenza umvukela abantu bavukele uhulumende mabe amasanctions ahluphekisa umuntu kuphela umuntu makhaza ahluphekisa labo abathagethe wona amasanctions akusikho ukuqinisa konoku amasanctions ayehlibekisa uhulumende uhulumende uyehlibekiswa ngamasanctions abantu bahluphekiswa ngamasanctions yonke into icacile yikho ke abantu bekhethe ukuthi bahambe ngobuningi babo
unkosazana Rejoice Moyo ingcwethi ebona ngenswelo zikaZulu uthi abantu babhekane lobunzima emaphandleni ngenxa yokukhudumala komkhathi
umuma womkhathi usuguquyile kakhulu masikhanyela ikakhulu esabelweni semathebeleleni north kulezitshengiselo esizibonayo ezisitshengisa ukubana umkhathi uyaguquka njalo usuguqukile masikhanyela eminyaka engamashumi amathathu edlulileyo siqathanisa lamanje siyazibona lezo zitshengiselo indlela izwi leselisina ngayo sokwahlukile kakhulu okwamanje izulu eselisina sokulizulu elinganalesiyo ukuthi abantu balime bavune ngokupheleleyo bavune isivuno esiphilisayo njalo lapho nqa lithe lana sokusithola izulu elinalile siphepho libe lakho kubana likhubaze izakhiwo kanye labantu kanye lesifuyo
ngusizana moyo uthi kunengi okumele kwenziwe eZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu baphile kahle
kusenzakala iCOP 26 le kuqhakathekile ukubana iZimbabwe jikelele ikukhanyelisise ukuthi kanti yini engenziwa ukubana kuvikelwe abantu kulokho kugqoka komkhathi kunengi okungenzakala inanga leli eselichisa kakhulu kungenzakala ama projects okubana leli langa libanjwe kutholakale amanzi ayiwo asoluhlupho kusetshenziswa i-solar power lokhu kungenza ukuthi abantu bavikeleke ekuguqukeni komkhathi lokho kungenza abantu babe lama projects imisebenzi yezandla abangayiyenza besebenzisa leli langa eselikhathaza
lokhu kusekelwa ngumlimi ofuya inkomo umnumzana Methusele Moyo
mina njengomlimi indaba yomkhathi iluhlupho kakhulu ngomkhathi lokusoma useyaphambili kuswelakala amanzi kuswelakala izulu okuthi kuthi izifuyo lezilimo zethu akusathuthuki kuhle lokho kubangela ukuthi inzuzo yethu ekulimeni bekufuyeni iye phansi so nxa kulemizamo yokuphatheka umhlaba wonke jikelele uthe gwaqa nje kade bethe gwaqa eScotland kukhulunywa ngokukhudumala komkhathi ukuthi akwehliswe ikusebenzisa izinto ezibangela khonoko amalahle lokunye yinto esikhuthaza kakhulu sikhangela ukuthi uhulumende wethu lathi sikhona apha eZimbabwe aphatheke kulezo nhlelo kube yinto ayinanzelelayo ebonise abalimi esibonisa ukuthi umkhathi usutshintsha senze njani uhulumende lalwise ahlanganele lomhlaba wonke ukuthi kubiselwe emuva umkhathi ubuyele ekuthini wawunjani
eleZimbabwe elihlutshwayo ukuswelakala kwemali lithi lile nhlelo eziningi ezilakho ukuvimba ukhudumala komkhathi akwaziwa ukuba lizathola imali kumbe hathi eyabelwa yinhlanganiso ye-United Nations eyokuvimba ukukhudumala komkhathi ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube
ikhansili yakoBulawayo ithi ivale amanzi phose endaweni zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenzikini yalo lemafekitalini ngenxa yokuwa kwamagetsi ezidijini zamanzi njalo uhlupho lolu luyalungiswa ukwenzela ukuthi avulwe njalo amanzi embikweni awethule namhlanje umabhalani wekhansili umnumzana Christopher Dube uthe uxwayisa izakhamizi ukuthi zivale impompi ukwenzela ukuthi amanzi engachitheki nxa esephuma okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhube lokhansila sikhululekile moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngamanzi kulikhansili
amanzi asevaliwe so ihlupho kube ngamagetsi sikuphithele sisukuvala amanzi nxa kungela magetsi siyabe sesisehluleka ukuphamba amanzi ukuthi amile ukuze ayefukulela kuzakhamisa yikho sihle savuka sabhala inothisi sabazisa ukuthi sesibe lihlupho lokhu esiphezulu elithize sasesiyithelile phezu komsebenzi wokudinga ukuthi yini eyenzakeleyo esikhangele ukuthi sisithembe ukuthi siyatshonila kuzabe sekulokunye okungcono sebeqedile ukusebenza sebekutholile i-fault yakhona kwenzela ukuthi abantu abekhona amanzi bawatholi.
Bekulamanye yini amanzi akhona abangawasebenzisa ukuthi bedle begezise lezambuzi kumbako awakho? Ikhansile yanceda yini ngamabhawuza?
Njengoba kuyinto nje esehleleyo isingalindelanga, sithemba abanye bengabe bebeyilawona lawo mazifane, kodwa abaningi bebengazinzelanga ngoba sajabula ngokuba naluhlolo njalo. Kulo hlupho lwehla singalulindeli ukuthi amagezi asicimele lathi singakwazi, ngoba la izisa i-default ayisukuthi bacinile. So ngezinye ihlupho esihlangane lazo iBulawayo City Council, kodwa siyazama ukuthi lapho esinambelela ukuthi abantu sebekhala kakhulu kudayi thina osijomile, siyazama ukuthi ama-bulbs ayithona lawo esilawo aqalise ukugijima anikeza abantu amanzi, ngoba kulilingile nabo umthoko lokuthi bawathole lawo manzi. Sengibulawayo siyaqolisa kulokho, kodwana kungaqhubeka kuye ukuthi kusasa kuyavula kulokho ekunjalo, sizakale ndlela yokubana sibone ukuthi ama-bulbs ayagijima ngokuphakemeza ukuthi abantu bathole amanzi. Nxa kuyikuthi balawo abanye abalamabhoro alamanzi, esikukhuthaza ukuthi sicebise ukuthi baqale bawabhoyile amanzi lawo bawabilise bengakawasebenzisi, kwenzeka ukuthi kungabi lokunye okungasolakali.
Lo-ke ngukhansila Sikhululekile Moyo, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kukhansili yedolobho lakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ukuzithuthukisa kanye nokulwisana negciwane le-coronavirus. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo kwele Cameroon, lapho kulungiselelwa khona imidlalo yenguqu ye-Africa Cup of Nations. Imidlalo le kukhangelwe ukuba izadlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Abanye abakuhlangothi lwebutho kwelemelika ole-Air Force le-Space Force bayana ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 besithi ukholo lwabo alubavumeli ukuba benze lokhu. Kubikwa ukuba loba iningi labo selihlatshiwe, kulabanye abatshaya phansi ngenduku besithi kabasoze belandele isinqumo sikahulumende esokuthi kumele bonke behlatshwe ijekiseni le. Okhokhela uhlangothi lwebutho ole-Air Force u-General C.Q. Brown uthi kuqakathekile ukuba bonke abantu behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkampani ye-Facebook ikuphe enkundleni le umbiko owethulwe ngumkhokheli wakwele-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed, obesithi kumele abantu bonke bavukele abalwisana labo abadabuka esalulubelweni se-Tigray. I-Facebook ikuphe umbiko lo isithi wephula iziqondiso zayo zokungavumeli ukukhuthaza ukubulalana kwabantu nokuthuthuzela udlakela. U-Abi ulabalandeli abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million enkundleni ye-Facebook. Kuzenjalo abalwisana nohulumende wakwele-Ethiopia bathi sebeseduzane ledolobho elikhulu ele-Addis Ababa kulandela ukuqhamuka kwempi yomvukela nyakenye esigabeni se-Tigray.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke namuhla evela emhlanganweni wokuhlaziya udubo oluledwayo kuguquka komkhathi we-COP26 owenzelwe edolobheni le-Glasgow kwele-Scotland. Umnangagwa uthi uhambo lolu luphumelele ngoba ihlangene lenkokheli yamanye amazwe abalisa elemelika lele-Bhilitane bekhulumisana ngodaba lwezijeziso zenotho. Kodwa abaphikisayo bathi uhambo lolu luchithe imali eningi kakhulu ngoba umnankagwala equla lakhe besebenzisa indizamchina yokuboleka kwele Azerbaijan ekhatshwe ngabantu abedlula ikhulu ababalisa inkokheli yezokholo bacithe imali eningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Divali endawonye lophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ukwenza kwezanuPF ukuthi ke ngabantu abathi nxa bephuma besiya phandle kwelizwe ngabantu ababe besiya kuholiday okumele baspende imali behaya ifamachina yena leyo befike khona ngale babonakale abadume ngakho besiyashopa ikakhulu utshwala kudakisayo begcwalisa amatroli besenza lokhu lalokhu. Akumangalisi nje bekuzamangalisa ukuthi ngabagade indiza ye-economy bahamba belitshumi kumbe bebahlanu bekuzaba yinto emangalisayo kodwa bakwenze hayi akumangalisi nje inhlala yenza ikwenza kwenzani uPF okwayo ukuthi bafuna nje ukudlalisa imali elizwe nje bekholisa bephuma beseyaphandle khona ngani.
Ye nanti daba mnumzana Ndibali wena uthini ngalokho?
Mina ngihlala ngithanda ukukhuluma ngento esine evidence layo thina abe EFF Zimbabwe uzathola ukuthi ama EFF wonke across iAfrica jikelele more than 22 sithi nxa sikhuluma ngolutho sifuna ukuthi sibe le evidence before us, sibe la facts before us, asikhulumi nama rumors, asikhulumi ngento nje esizizwayo from kubomakhelwane lezakhamizi ezinye singela ma facts, singela reference. So indaba le ukuthi batravele nge private jet ecosta this amount and ukuthi why did they do that, asilawo ama facts before us, but we can only say ukuthi kuvamile ukuthi umongameli welizwe uhead of state ngaye travela ukhona ukuthi kube lama accost adlula ukuthi ma utravela wena ungumuntu ngoba kulama security issues that must be considered and kulama advanced team that must be considered. That one ingani into vele etholakala umhlaba jikelele kodwa thina asikwazi.
Mnumzana Ndlovu wena ngokubona kwakho umhlangano lo uzaphathisa yini isizwe ikakhulu nxa sikhangele ukubana udaba lona olwe climate change kumbe ukuguquka komkhathi kungani ludaba olungakhulunywa obala ukuze wonke umuntu akuzwisise ukuthi kahle kahle kuyini? Wena ukubona njani khona
eZimbabwe akusiphathisi ngalutho okwenziwe ngumongameli uMnankagwala leqembu lakhe lezanuPF kufana lobaba lwana ukuthi endlini akulasitshebo abe sekuthatha okuyizuka kumbe uyimpondwa lakho ayethenga inyama ebhawa awose labanye obaba esekuyangikhaya afika afuna ukudla. Singananzelela iSouth Africa ihambile ngikhona ngalo ifike yaphiwa imali yokuzoncedisa kunhlelo zelizwe labo. Umongameli weZambia wahambe bebahlanu lanxa kukhulunywa ngama-security issues ena lawa akudingakali ukuthi kuze kuhambe imomo yonke yena esiyibone isiyakhona ngale. Yikho ke thina imali esiyispendileyo iningi ukudlula ama-returns esiza kuthola ngokuathenda lowo mhlangano. Nanku phela simbone umuntu omdala emile adresa izitulo kungela muntu omlaleleyo bonke nje beboycottile ngoba besazi ukuthi akulanto ayikhulumayo ezabambeka, akulanto ayenzayo eZimbabwe eqondileyo kulokuncindezela. Abantwana beZimbabwe bayasafa ke ngombuso wakhe. Imali eningi, imali engancedisa bakithi ukuthi ithenge imithi ezibhedlela, imali engancedisa ukuthi kulungise imigwaqo, imali engancedisa ukuthi subsidize ofuweni lezinye izinto abantu benelisa ukuthi baphile impilo engcono.
Mnumzana Ndibali wena uthini ngokungatholakala khona le emhlanganweni lo?
Indaba yokuguquka komkhathi yinto enkulu kakhulu ebamba amazwe wonke jikelele. Siyathola ukuthi sike sabona indaba yodubo lwe-Idai okwatholakala khona ukufa lokudubeka kwabantu ngenxa yamanzi. So sizathola ukuthi indaba ye-climate change leyi ayi-affecti abantu from a particular region, kodwa iaffecta wonke umuntu. Njalo ukuhamba kuka president welizwe to attend kuqakathekile kakhulu ngoba sizafunda lathi ukuthi sibe kwazi ukuthi hayi kanti into zomkhathi lezi singazibamba njani ngoba into lezi zibuya ziziningi ngoba nxa umkhathi uguquka kutsho ukuthi lenyamazana kutsho ukuthi lokulima amasizini zethu engatshintsha kutsho ukuthi indlala ingabhaha sibili eAfrika lemhlabeni jikelele so ukuthi ahambe laye ephawula ekhuluma elalela eyijenja labanye osowabo kubalulekile imali leyo kuthiwa iSouth Africa inikiwe inikwe ngubani and bebanikelani uyathola ukuthi imali zonezi esizifunayo ukuthi lathi sizinikwe ngoBritane sizinikwe ngoAmerica zimali ezibuya ngenxa yokuthi balama interest yabo abalawo uyabona iSouth Africa ingaqalisa ukuthatha umhlabathi ngeland expropriation without compensation ye-EFF izalandela iZimbabwe because imali liyana basonke bebanike kuyikuthi engabe kade sebeqalisile iprogram yeland expropriation thina iZimbabwe is under sanctions because of iland reform program.
Umnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe ubexoxa endawonye nophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC selivumile ukuthi ukwehluleka kwalo ugcwalisa izithembiso kubavoti yiyo imbangela yenze ukuthi abantu abaningi bengazihluphi ukuyavota lonyaka lalo lagcina lenze kubi kakhulu ekhethweni lolu. Uthuso Khumalo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhethweni lwezabelo usanda kuqhutshwa kwele South Africa, ibandla le-ANC yilo elithola amavoti amaningi okwenzela thola amakhansili municipalities amaningi azalawulwa yilo. Loba kunjalo maningi amakhansili lapho leli bandla elehluleke khona ukuthola amavoti azakwenza kube yilo elilawulayo. Lokho kutsho ukuthi leli bandla sekuzafuze likhulumisane lamabandla aphikisayo ukuze bebumbe ikhansili yomanyano ozakhokhela lawo madolobho. Edolobheni le-Johannesburg le Pretoria, ibandla le-ANC uzafuze likhulumisane lamabandla aphikisayo ukuze libumbe ikhansili njengoba lingatholanga amavoti ayisilinganiso songamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51%. Leli bandla libhekane lesimo esifanayo emakhansilini ambara. Okhokhele zokhetho kuleli bandla umnumzana Fikile Mbalula uthi kusobala ukuthi imbangela yalokhu yikuthi iningi labantu alizange lizihluphe ngokuvota ngenxa yokwehluleka kwebandla elibusayo ukuletha izinto ezifana lezi indlu, amanzi, amagetsi lakho konke okudingwa nguZulu empilweni.
Because they are saying to us, we love you ANC, we know you can fix things. If you don't fix, we're giving you a warning shot, and that's what has happened. But we will not vote for anybody. We'll rather stay away. And that's what they say. So we need to fix Eskom, electricity, we need to fix water crisis in the country, all those things that are butter and bread issues that affect our people.
Loba kunjalo abavotela ibandla le-ANC abafana lomnumzana Silas Dlamini bathi ngeke bavotele elinye ngaphandle kwayo.
Bekungaliwa yonke into ihambe kahle, siphumile sayavota yama akumanga wonke umuntu kodwa ke thina esupport iKhongolose siphumile sivotile sinqobile.
Ibandla le-Democratic Alliance yilo libe lesibili kulolu khetho kanti ke lona lenelisile kunqoba njalo edolobheni le-Cape Town lapho ebelikhokhela khona. Elenkata Freedom Party yilo elesithathu nxa kukhangelwa amabandla athole amakhansili amaningi. Iningi lamabandla amancane anqobile ezikhundleni zamakhansela amaningi kodwa ngamanani angeneliyo ukuthi kube yiwo akhokhela amakhansili lawo. Loba nje kungekho izikhalazo zokuqilibezela kulolu khetho, kuningi amabandla aphikisayo akhala ngakho. Bakhona abakhonona ngokungasebenzi kuhle kwemitshina ebisetshenziswa ukuvota. Ukwehla kakhulu kwenani labavotileyo lakho sekulethe ukukhathazeka ngemva kokutholakala ukuthi phakathi kwabedlula izigidi ezingama-26 million ababhalisele kuvota kuvote abangaphansi kwengxenye yalelo nani 12.2 million isizalo seZimbabwe ngosazana sithele mazwi yena uthi abancuma kakhulu indlela okuvotwe ngayo kunjalo nje iningi lezalo zeZimbabwe sezincume kakhulu lolukhetho lendlela okubalwe ngayo amavoti melesitudo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. UZulu wakobulawayo uphakathi kwesililo esikhulu ngemva kokubhubha kukadokotela Muriel Selma Falala obhubhe engozini yemota izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gandhi.